Okwenza kungabi lesivumelwana lapha between ama Republicans la ma Democrats indaba yemali, and indaba yemali iyo nje evele idefiner Republican lokuthi Democrat umeleni. Siyakwazi ukuthi intungamili ama Democrats abantu abathanda ukunceda abantu, they focus more on social issues. So iko befuna imali eningi le, I think khona bo 3 trillion. And ama Republicans ayisibo labantu abafuna ukuspenda nje imali especially kuma social issues, ukuthi uthe sesiphambuni kobani izimali mahara njani njani, uyabona abakufuni khonokho. Ama Republicans afuna kuthe ziyaqamuka impi kuyakhala somewhere. Ah, lapho ngiyakutshela uyabona ama Republicans ekhipha i 10 trillion. Uyabona a good example owenzeke also some less ukuthi khangela ngesikhathi umongameli Obama laphana wayebusa ukuthi sasihlala sisizwa nge-ISIS. Wathi engena umongameli uTrump umRepublican wabethulula imbhobho yonke, tshela ama-generals ukuthi karabhani kakhulu okuyi-ISIS. So lapha nje okwenza ukuthi indaba leyi ihluphe kakhulu yindaba yokuthi khona ama-Republicans lama-Democrats amelene. Ngoba ama-Republicans ayala phela a few months ago ukuthi khona kurelease esibili imali enale ngama-Democrats ababeyifuna i-3 trillion. So kathesi ama-Republicans bona afuna ukuthi kuphume kuphela i-1.5 trillion leyo. But andiyabona imali enilutshwana as far as ama-Democrats are concerned, and njalo bengavuma. Ama-elections are just in a few weeks lapha, 3 weeks. So into ezenza umongameli uTrump look very good and they don't want that.
Ukwehluleka ukuvumelana phakathi kwama Republicans lama Democrats lokhu ukuchoni ebantwini abadinga usizo la kuma bhizimusi akhangelele kuhulumende.
Ukwehlukana kwama Democrats lama Republicans political konoko sokugcina kuaffecta kakhulu izizalwane zeAmerica, kakhulu zenezezi affectwe coronavirus, abantu abakhitshe emsebenzini balewa off for about 4-5 months now, and siyakwazi ukuthi ongama 1200 lokhana lokhu abantu bakugcina khona le kumbe abo March April. So abantu bajombile sibili, and abantu banide uncedo kakhulu mnumzana Nkomo. Ipolitics kulapho ilahla khona ukuthi khona abantu babambelana izikhwili bona bezidlele ezindlini zabo, kodwa kugcine kuaffect abantu bona ba, you know, izizalwane ezingelamali. Akwehlukananga kakhulu lesikubona kithi eZimbabwe, you know, between yona iZanu PF labo Chamisa laba. UChamisa into yabona ukuthi lokho edonsela eceleni kafuna ukuthi angene kuPollard, umnangagwa bathi ngena kuPollard sikhulumisane sizama ukuthi ilizwe liye ngapi liye phambili, yena uChamisa kafuni. So abantu abayo basebenjani, asebehlupheka ngobani? NgamaZimbabweans, uyabona. Poor people. Ipolitics kulapho ilahla khona ukuthi lina liyabe lizifuthele ezindlini zenu, liyabo mongameli wona ungupresident bani, wona ungupresident bani. But abantu nje wathi lapha emakhaya ezindlini bezidubekela, yiproblem kuphela Nkomo.